Soku isika tisendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithathe leli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Linga lichona njani izulukandaba olamukela ngenjabulo emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu umhlazi ku 27 Mbimbitho 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Norema zinogoza kana mambo shamisa mari yekuzekenyika mugono chishandisa mari yenyu muzvoka pakumari yenyu yakutanga kushandisika zviri nyore asi kurema kwazvo hazvirei kuti hazviti.
Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka, abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba.
Yayiripo ndeyekuti izvo tataun dzaZimbabwe dhola nguva yekuti tanga tisati takwanisa kugadzirisa zvose zvaidiwa kunge hupfumi hwayo.
Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Uhlangothi lukahulumende olubonayo ngezamanani olwezimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation kukhuphukwe kwaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini 55.5% kulinyanga. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Idola leZimbabwe liqhubeka lilahlekelwa yisisindo emkambo wensitha lapho idola leMelika elilodwa elithengwa khona ngenkulungwane zamadola eZimbabwe yangamakhulu amane i-$40,000 okuyisilinganiso esisetshenziswa ngamabhizimusi lanxa uhulumende esithi kumele basebenzise isilinganiso se-$1,000 to $21,000. Kusenjalo uhlangothi lukahulumende olubona ngezamanani olwe Zimbabwe National Statistics Agency iZimstat luthi ukugugudeka komnotho i-inflation ikhuphuke yaya kusilinganiso samachumi amahlanu lanhlanu ekhulwini i-55.3% kulinyanga isuka kumachumi phose amahlanu 47.6% ngenyanga edluleyo. Kumbiko wethulwe lamhlanje ngokubika kwabezindaba abe Bloomberg, iZimstat ithi okubangele ukukhwela kweinflation lokhu ikukhuphuka kwentengo yempahla lokudla, imithelo kanye lembadalo yokuhlala. Yazise njalo ukuthi intengo yezinto yehlile kancane ngesilinganiso phose sokuhlanu ekhulwini 4.9% kulinyanga isuka kusilinganiso sokuhlanu lane 5.4% ngenyanga edluleyo. Kungelani amanani eZimstat, ingcwethi kwezenotho edumileyo eMelika umnumzana Steve Hank yena uthi inflation yeZimbabwe isifike ku 1,500%. Lanxa abantu abaningi bekhala ukuthi sebelamba, umongameli Emmerson Mnangagwa uthi akula muntu ozabulawa indlala lonyaka ngoba uhulumende wakhe uqhuba inhlelo zokwabela abalambayo ukudla. Umnangagwa wethula amazwi la wethule amazwi la lamuhla ngesikhathi evula ngokusemthethweni inkampani egaya impuphu eChampions Foods Milling eHarare. EZimbabwe liphakathi kwendlala njalo abantu abayizigidi phose ezintathu 2.7 million kusiya kwezintathu ezilengxenye 3.5 million ikakhulu emaphandleni badinga usizo lokudla okuphuthumayo. Lanxa inhlanganiso ezizimeleyo ezifana le-WFP le-USAID zisabela abantu ukudla kwezinye indawo, zibambisane lohulumende abaningi bathi akubafinyeleli lokhu kudla. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lo councillor ka ward 18 eDethe umnumzana Stanley Torima yena othi isimo sibi esigabeni sakhe.
Nga ukuthi ukukhuluma kwawo yinto eyenzakala, hayi sizabonga nxa sokuyenzakala, but kokwakathesi abantu babenjala, umuntu wonke ulenjala. And siyabe sicela lokuyana okokuthi abantu nxa benikwe ukudla esigabeni, abantu kabanikwe bonke, because indlala leyi itshaya across, ayinakuthi umuntu kumbe umuntu abantu kumele ukuthi bebhale baye banikwe bonke ukudla, but benikwe ama-quantities ahambelana le-vulnerability yabo. Labana abaswela kakhulu ngenxa yokuthi bayabanika ama-50 kg ngabathola ama-50 kg. Labana abalandela ngenxa yokuthi bayanikwa nawo ama-20 kabanikwa ama-20. Labana ngabathi lo usenze NRZ ndo usenze Forest Commission, hayi bakwazi ukuthi banike lawo ama-20 kg. But ilizwe umuntu wonke ufuna ukudla, everybody needs ukudla. Njengenkokheli lapha eDethe mina kade ngifuna ukuthi abantu bonke kabanikwe ukudla, because umuntu wonke ulenjala, but banikwe according to their vulnerability ukuthi lo uhlelo okungakanani, but at least bonke benikwe.
Sibona kwezinye indawo inhlanganiso ezifana labo WFP labo USAID zibambisane lohulumende, ziqhuba inhlelo zokuphathisa abalambayo ngokudla. Uthi khona ngapho eDethe kalukafiki lolu hlelo, kumbe lufikile kodwa abalutshwana batholayo?
EDethe alukafiki njengoba ngitshilo ekuthathiseni ukuthi ngukhansela wendawo yeDethe. Nxa ukuthi World Food Program ingabe ingafika eDethe, obviously kuya kumele ukuthi ufoziwe bazabonana nekhansela, even nabanye other stakeholders starting from ODDC kuye kubo local authority yethu bo-CEO, and eventually they end up talking to the person okuwodiya ngkhona njengokhansela. EDethe abakafiki, yisaid ayikafiki le-program yezokudla. Yisaid siyabahlangana nje emhlanganweni wekhansela eminye imihlangano esiyingenayo banamanye ama-programs, but angaso okulethu ukudla ebantwini.
Udaba lwamanzi luyahlupha lalo endaweni ezitshiyeneyo zelizwe. Amadamu asesitsha lapho abantu kade besikha khona emifuleni akusela manzi, ngokunjalo sokumele baqanqabule imango emide besiyadinga amanzi. Khona ngapho kunjani?
EDethe manje kuwezi, kwezinye izindawo bengahamba imango emide lapho kungela khona inyamazana zeganga. EDethe bayahamba lawo imango emincane, but abakujayelanga ukuthwalathwala amanzi ukuthi ngahamba umango omkhulu. But iproblem ekhona ngeyokuthi amalayini emakhulu, umuntu uyatshona ekhona ngale emanzini eze ephendule ntambama. Kule ndlovu ezihambayo, kule zilwane ezihambayo, indaba yamanzi EDethe serious water crisis, very serious one.
Lo ke ngumnumzana Stanley Torima ukhansila ka ward 18 eDethe ubeqoqa esicingweni lo Ntungameli Nkomo we Studio 7 ekhona le eDethe. Uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele, ngenhloso yokukhuthaza abalimi ukuthi balime ingqoloyi eningi ngesikhathi somqando. Itani elilodwa lengqoloyi selithengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amane US$440. Umumbu lamabele sokuzathengwa ngamadola eMelika aphezu kwamakhulu amathathu lengxenye US$360 kuthani linye. Ekhuluma lentatheli izindaba ngemva komhlangano wabaphathintambo bakahulumende, umphathintambo wokwethulwa kwembiko umnumzana Jan van Muswere uthe bengezelele intengo ukuze kwenqatshelwe ukuswelakala kokudla elizweni kulandela ukungani kuhle kwezulu. Lokhu kuza ngalesi sikhathi ilizwe libhekane lodubo lwamandla kagetsi, wona adingakalayo kakhulu ekuthelelezeni ingqoloyi. ukuhlaziya lolu daba uTabo Kancube weStudio 7 uxoxe lengcwethi yezokulima njalo efundisa ekolijini leNational University of Science and Technology umnumzana Everson Ndlovu.
I-El Nino ikhoze i-drought emangalisayo eZimbabwe la kurijini yethu. Okutsho ukuthi amanzi malutshwane kakhulu emadamu ethu, le madamu ama-farmers lawo ala madamu. Amanzi malutshwane kakhulu. Siyananzela ukuthi kulawo ama-farmers ala madamu njengoba izulu lingananga kwehlule ukuthi abantu balime ngezulu. Analawo amanzi amalutshwane kubalimi abalamadamu alakho ukuthi angengeza isivuno senqoloyi kathesi nje sisiya kuwinter.
Isikhathi somqando yikuyini okungengezelela isivuno lesi njengoba sibone lonyaka okungaphumanga kuhle emasimini?
Sikhangela ukuthi akusize kutshise kakhulu njengalokho esiphakathi kwakho kathesi. Kuyatshisa manje okutsho ukuthi amanzi amaningi emhlabathini ayalahleka. Kodwa nxa kungazungani kuyaqandelela kancane, yebo abalimi abalamadamu bangengeza isivuno zabo. Njalo nxa beza yengezela ingqolelo kuthi ukuthi asuze sibe sesimeni sokuthi sesiyabise siyithenga kwamanye amazwe.
Pho udubo lwamagetsi lona alusoze lubisele muva na ukulinywa kwengqolelo lokho?
Indaba yamagetsi ibuhlungu kakhulu, ibuhlungu kakhulu ngoba ukuhamba kwakhona kuyakhathaza. Nxa kungazange kwaba le mizamo ke yokuthi kuma irrigation schemes analaw kupontshwe sola sizakuba lenkinga, asoze sibe isixole isivuno leso esisikhangeleyo uhulumente akhuluma ngaso. Unless nxa kungaba le mizamo engabuya masinyane kathesi nje vele ngoba isikhathi sesikambile ukuthi kupontshweke ngamagesi esiwathola kubani kusolar energy, right? Nanto phelela ngalivaleli. So that's one thing esingayenza njengohulumende, esingayenza njengabobusiness people, esingayenza njengabalimi, yes, ukuyinvesta kusolar kathesi nje balakho ukuthi bangathengisa inkomo ezimbili ezintathu kusasemanje inkomo sasengcono ngoba in the next 2-3 months inkomo ziyabe zingasathengwa ngemali yangapha. Bathatheke imali yana bathi invest ku-solar energy, bakwanisa ukuthi bathi pump amanzi amaningi angenelisa ke ukuthi kukhwezwe isivuno sengqolo ilonyaka.
Lo ke ngumnumzana Everson Ndlovu, ingcwethi kwezokulima njalo efundisa ekolijini leNUST. Ubexoxa icingweni loTabo Kancube weStudio 7 ekwaBulawayo. Umthethwandaba uphakeme eDurban kwele South Africa lamhla ubuhluza udaba lapho ibandla lezombusazwe ele African National Congress ANC ebelimangalele elisanda kubunjwa ele umkhonto wesizwe ngokuthi lisebenzisa ibizo lempawu leviyo lalo ngesikhathi sempi yenkululeko kulelo lizwe. Isinqumo asikethulwa. Lokhu kwenzakala lanxa umthethwandaba ubona ngezokhetho kulelo lizwe usanda ukulahlela kachana isicelo se-ANC sokuthi EMK ingabhalisi ibizo layo ngokusemthethweni osokunike ilungelo lokuthi umkhonto wesizwe ubhalisele ukuncintisa kukhetho lwalonyaka. Udaba lwalamhlanje belungolophawu lebizo nje kuphela. Nesikhathi sempi enkululeko umkhonto wesizwe wawusebenza levuyo lezibra eZimbabwe elalikhokhelwa umnumzana Joshua Nkomo owayengumholi wezaphu. Ucubungula lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Vusi Moses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi kwezemithetho.
Ngeke sisho khona ukuthi umkhonto wesizwe wokuqala nalo uyafana mhlawumbe ngoba angithi lo mkhonto wesizwe okhona manje usuliqembu ophikisayo, kanti lo obuvela ukukhulunywa ngawo kwakuyi military wing ake sithi butho ele ANC noma amalungu abantu abakhona ababekhona kumkhonto wesizwe eyiwona amanye amalungu alene, kodwa ngeke sithi kufani ngoba leya ibingabhaliswanga ngokusemthethweni njenge-political party, kanti lena ibhalisiwe i-political party iqembu lezombangazwe.
Ungathi ziyafana yini impawu ezisetshenziswayo lendlela amabala akhona alotshwe ngayo?
Khona impala ngoba nakho nempala ihambe ishi icishifane zikhona zona impawu zokufana kodwa akuzona lezo esezingenza ukuthi ngempela kuthiwe umkhonto wesizwe ophikisayo kwezepolitiki ukuthi ubhaliswe ngoba ubungabhalisiwe phela phambilini lokukhonto wesizwe njengeqembu lokwezepolitiki kahle kahle. Angithi nje ngoba vele sesitholile nje nokuthi inkantolo ihambe yachitha isicelo se-ANC isho ukuthi hayi ayikaze nje landela isebenze ngokomthetho kungakho ngeke kuchithwe isinqumo se-IEC ukuthi i-EMK ibhalise njengeqembu lezepolitiki. Okusho khona ukuthi hayi kuyabonakala nje sobala ukuthi cha ukhongolose akaphumelelanga lapho. Njengoba benganikezwanga isikhalazo sabo sokuthi hayi cha bachitha isikhathi bengakaze bayinkantolo ayikwazi ukuthi iphindele lapho i-ANC. Kusho khona nje ukuthi izolokhu iqhubeka ifuna ukuzifaka ehlazweni ngoba ikhongolo u-ANC kuyiphathi yepolitiki endala okufanele ukuthi ngabe yazazi lezi zinto lezi. Kungakho nje ukuchithwa licala lokho kusho khona ukuthi singaqiniseka ukuthi akukho okunye engaphinde ikuzame ngoba kuzobe kukudlala ngemali nje.
Likhanya lilosekelo yini njalo liqinile leli bandla elitsha njalo bamamukela yini umnumzana Zuma okungenza i-ANC ibone ingani ingalahlekela?
Yeah, I mean siyazi ukuthi abantu abaningi vele bebemthanda uMsholozi ngakho kungenzekela ukuthi abantu abaningi bayalandela leli qembu kanti ngoba abantu abagculisekanga ngento eziningi ezenzakala ku-ANC. Ngiyacabanga ukuthi lokho kusha ukuthi lo oyisikhulumi sasephalamende nokho nje esefa kwamacala nokusolwa ngamacala afika kwi-4 million akuzukuyenza ukwenzela ubuhle abantu abaningi baqhubekela ukubebaleka ukulibonaablanda uMsholozi. Ngiyacabanga ukuthi baningi bazoqhubeka njalo mhlawumbe balisekele leli iqembu le-MK.
Lo-ke ngumnumzana Vusumoses Banda, umqondisi wenhlanganiso ye-Africa Diaspora Forum njalo eyingcwethi ecubungula ezemithetho, ubeqoqa ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Kweziphathelane lele Melika, umahluli kudaba olwetheswa wayengumongameli walelo lizwe umnumzana Donald Trump elokufumbathisa untombazana aya la emacansini usenqume ukuba uTrump kumele angathuki abatshutshisi lezinye iziphathamandla zemthethwandaba kunye labafakazi. Umahluli uJuan Marchand uthe uTrump akumelanga akhulume ngalaba bantu kulandela imbiko yakhe ukuthi wetheswa amacala njengendlela yokumhlukuluza nje kuphela. UTrump wetheswa icala leli ngemva kokusebenzisa oyeligqwetha lakhe umnumzana Michael Cohen ukuthi afumbathise untombazana ophila ngokuveza umzimba emphakathini uStormy Daniel. Leli cala lizaqala ukuthoniswa mhlazi ku-15 ngenyanga ezayo. Lokhu kuza kuba ngokwakuqala ukuthi owake waba umongameli athoniswe emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo welemelika umnumzana Difa wajabhi Bango Dube.
Nxa kungenzeka ukuthi atholakale guilty amacala lawana kuyabe kukuthi kumfaka ezingeni elingalunganga. So okungangokuthi kuqakathekile ukuthi nxa ehamba esiyangena ukuba ngumongameli ahambe eclean engelawo amacala alengileyo ukwenzela ukuthi lama citizens ababone yena umongameli njengomzekeliso we-proper governance.
Kodwa kungakhathalekile lakhonoku siyabona ukubana usekelo lwakhe lokhe lusiba lunenge kakhulu okokuthi singambone nqoba. Kungakubangelwa yini lokho?
Ukukhona uTrump abalandeli bakhe babukanti asingakhohlwa ukuthi akufika abalandeli abalandela uTrump ukuthi mhlawumbe uyenza ubugebenga noma uyenzani, kodwa ke abanye sebembona njengomuntu ongasiza ikakhulukazi nxa sibona inhlupho ezikhona elizweni le-America. Abanye njalo ngabathanda nje indlela aziphatha ngayo yena leyana indlela yokuthi athi America comes first yinto aseyenza ukuthi bazibone engathi uTrump ungcolo kakhulu ngoba uBiden usehlulekile ezintweni eziningi kakhulu abekade efanele ukuthi azenze zenzakale asithi njengakathi ezinjenge into ekhona ePalestine kathezi uBiden wehlulekile ukuthi ayiqondise masinyane isheshiphele kodwa ke uTrump inkulumo zakhe azikhulumayo utshengisa ukuthi ukhona okungcolo angakuletha kodwa ke iloba kunjalo yiko sekwenza ukuthi abantu bamsekele bambone ngathi useyi better option ukwedlula uBiden
siyabona ukubana kucala lakhe lele lokuthi wafumbathisa untombazana aye hambela emacansini kuthiwe khona angazakhuluma ngalo icala ngoba ukhanya besethuka ubona njani wena lokho
uDonald Trump bawukanti nthemba ukuthi nxa abantu bemazi abasuka la ekudala esase ngobusinessman usuka nje ngesikhathi sakhe esahamba lobo Mike Tyson ngumuntu owavele wayephila impilo ewild angazange wabe ngumuntu ofuna ukuthi mhlawumbe abe ngumuntu oyazi ukuhlonipha izinto njalo ngumuntu lona okhuluma nanoma yini efikileyo engqondweni yakhe akakhethi amabala ingakho simbona ekhuluma inkulumo ezinje ezifana lokuthi uyathethisana akhulume izinto ezingalunganga osekugcine ukusenza ukuthi bakufake kube semthethweni ukuthi engaphinde akhulume izinto ezifana lezo
Hello ke ngumnomzana Difa wajabi bangodube olandela izombusazo wele Melika ubekhuluma icingweni le Studio 7 ekwele Bilitane Ngesikhathi kugcishwa umkhankaso wokuphakamisa abesifazane ngalinyanga kaMbimbitho owe Women's History Month lamuhla siqoxa lokhubazekileyo unkosazana Sukoluhle Mhlanga oqhuba inhlelo ezijeneyo ezinceda abanye abaphila lesimo sabakhubazekileyo. Okuningi asikuzweni kuLusi Selemani Yasini eseHarare.
Unkosazana Mhlanga ngosakhulayo ohlala kobulawayo owaqala izifundo eKing George VI Memorial School wasengena kwezinye izikolo zalabo abangakhubazekanga waze wayaphutsha imfundo yesigaba sika Form 6 okwamanje ufunda ekolijini leLupane State University uthi kwakungelula ukuze afike kuzinga lemfundo yaphezulu
umphakathi ocabanga ukuthi abantu abakhubazekileyo balokusilela ezintweni zokwenza Abantu abakhubazekileyo ngesilungu abakho human enough singathi sichiyene labanye
Unkosazana Mhlanga uthi kunengi abhekane lakho empilweni
kuma platforms abantu abakhubazekileyo sibathola labo bekhuluma izinhlupho zabo bekhuluma ama challenges abo sidinga isombuluko ukuthi kanti la ama challenges singawehlisa njani
Ubonga umdeni wakhe owamsekela waze wayafika ekolijini leli.
Ungananzelela kaningi ezinye imuli kukalutshwana ukuthi amukele abantwababo kumbe ama-family members akhubazekileyo. Kambe umuntu okhubazekileyo engehluleka ukwamukelwa yi-family lapha azalwa khona. Umphakathi ungenelisa na.
Utsepangi Thembani Nare. Umngane kaMamhlanga uthi wafunda laye kusukela ngesikhathi besesikolo seKing George VI Memorial School. Utsepangi uthi uMamhlanga unceda abantu abaningi abakhubazekileyo.
Umuntu ozimiseleyo entweni yakhe angafaka ukuthi ufuna ukwenza olutho oluthile uyalwenza.
Umnumzana Ishmael Jowu omela abakhubazekileyo edale leSenate uthi kunengi okwenziwa ngonkosazana Mhlanga labanye unceda abakusimo lesi.
Imali zesikolo, amaloni okuqalisa ama-projects esithi ngama-disability loans, i-health assistance, siyakwanisa njalo ukuthi nge-office ye-social welfare sizo-applya esithi ngama-assistive devices abantu abakhubazekileyo bancediseke ngaliphi laluphi uhlobo loncedo abangalufuna.
Unkosazana Mhlanga ukhangelele ukuba ngelinye ilanga zizafezeka izifiso zakhe zokumela abakhubazekileyo edale lephalamende lakuhulumende. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare nginguLusi Selemani Yasini.
Okwamanje sengidedela emuva ngilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono wenu elisithumele ngeWhatsApp.
bona sithi asebenzi njani kodwa abasakazi bethu hayi sithi sike siphawule nje khona loko sikubona udole tibesile silalo lapho malungayenzi lutho nje hayi khona sithule nzima kakhulu ba okwamanje kasisakwazi ukuthi iphi iphathi ezasikhulula kuba nayo izane iyaliyalandula mpela kodwa ke bathi kwaphela ukuyahlola izoyali kusayivumela ukuthi iyalilandule kuzofika ekugcineni ukuyalilandula kuyehlule ingasela plan okwamanje kusayivumela kusayivuma ya kusayivuna izano mazukuyiyala uzozenza kodwa ilizwe lelasole zano lele ilizwe labantu lele azakwatwa ilizwe likamnakakwa until amen kuzokuyebo ujesu ayizasiyenza ungathi yena iyalele ilizwe kuphela benzela kulokhu abeyenza umkhosojowa bekhipha amagoldi bayathengisa out of the country kokho abakugadileyo behlisa abantu ababophela abantu bezimbabwe besihlupheka ezibhedlela kulaludo
sifikele sibonge studio 7 abantu bezimbabwe abaningi abala information abazi lutho bakhohliswa izano ngoba iyakwazi ukubakhohlisa ngempela i-corruption leyo mna ngingagwayiqukele lo mnumzane ukuthi uzakwazi ukuyiqondisa ngithi mina ngeke cha ngoba i-corruption ikuye yena ngokwakho upresident wezanu wayenza i-corruption labo sengizochabanga ukuthi bedilize i-CCC namhlanje bakufuza itiye bonke emasondo nangagolo sengizochabanga lali kuphi iqiniso usengizochabanga wengaba i-opposition eyamampela kanjani eqeda ukudilize i-CCC ebuyele esiyakufuza amanzi le-cabinet yezanu PF yonke so iqiniso likuphi lapho abantu bonke abakhulumela izanu abafana nabo Malaki Nkomo labo Belief Gawule labo Joseph Chumi abafuni ukuthi amaZimbabwe kube lusuku lodwa abazabona ukukhanya kwelanga bafucela abantu ebumnyameni njengabathakathi siyabona
hey, Studio 7 itshona njani umaroli mkani wesigada ona iyena kade besicelekele indlulisele umlayezo wami bantu kubantu bezanu lapha njengobona besithi bangabakhokheli belizwe bakhokhela kahle abantu bayabathanda sicela ukuze yini abayenzayo elizweni lasezimbabwe njengoba abantu manje babhizi bazakhela izikolo bazakhela amakliniki bona umsebenzi wabo ngowani beyigovernment abantu bezanu especially ogawuli labochuma laba abahleli bepepere izinto engekho ngicela bakithi Studio 7 ngathi odm le ingafunda abantu benkosi ngiyacela ukuthi bona benzani bengabantu bezana abayenzela umphakathi abantu babhizi izikolo zifila kulanto ekukhona abantu bazithengela amaphilisi bazithengela ini bona benzani into amsebenzi abawenzayo labantu sengathi ngafundi kodiyam bantu
asalibone linjani kustudio 7 hayi mina ngiyabonga mina ngucosmas mina ngibona ingathi kumele sibambane singamazimbabwe sidefend ilizwe lethu lapho esilikhangele ukuthi esilibonayo ukuthi liyaku ngoba manje liye emgodini omnyama asilivikeleni amayuthi kumele sibambaneni sidefend ilizwe lethu ilizwe lethu liye emgodini lokho esivuka so isikhathi sokuthi abantu bebambane le sikhipha abasela wonke la
ayibona abasakazini athi le imali yalokho besithi ilibe lokho isebenza kodwa bayebona ukuthi le mali ayinavali ukuthi lobo usiyathenga isinkwa somele uhambe uthwele imali somele uhambe uthwele imali ochanbe usiyathenga isinkwa indawo vele bangavilibekele bayizame kudala le mali kudala ama-barriers check nani sikuphi manje sokuwamabhoni abantu ukudla ngabantu imali ongasokubekwayo othi uma webhenkile izovuka kuthiwa iya-espar hayi lalo umkhokhelezo imali mbonga nengqondo nakho kwakho right ngeke ukuthi wena imali kumele iqhubeke lokhu isebenza imali i-espar ngosuku hayi ambona la ukuthi akaphelelanga kana
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge WhatsApp lani lingathumela eyenu imbono kunombolo zethu ezithi +12024650318 nxa lifuna njalo ukuthunyelwa inhlelo zethu nge WhatsApp thumelani isicelo kunombolo zona lezo ezithi +12024650318 Ku live talk lamhlanje kuhlelo Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labadabuka eZimbabwe asebehlala kwamanye amazwe lapho bedinga usizo kwezempila kahle lokwelatshwa. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Lanxa umongameli Emmerson Mnangagwa esithi akulamuntu ozabulawa indlala lonyaka abantu abaningi bakhala ngokuthi sebelamba. uhulumende wazise ngokukhuphuka kwentengo esithengwa ngayo isivuno sezilimo ezibalisa ingqoloyi, umumbu lamabele. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Igama nguChris Gande. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na7pm kusvika na7:30pm.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.